lapho into engasenze ngikwazi ukuthi ngikuphendule khona ngoba la elishini lakhe angikwazi ukuhamba njani. Lani ngapha, lami ngabe ngikhonkesta ngisiya phambili ngenxa yokuthi thina iphathethu azange isitshele lutho. Kwaphonga ukuthi ngena nomagugu la I think layo lapho abatshelwa khona ngaphonga ukuthi i-eldermen ingena. So akula comment engingayifaka khona lapho.
Kodwa Mnyimbiki besithi kwaba lama primary elections wanqoba uMnumzana Ndlovu.
Of course kwaba khona but into yaba khona i-primary election ayizange ibe free and fair.
Ibandla lakho alizange likulobele incwadi lisithi phuma ebandleni.
Hayi, anzange ngisize incwadi. Akula ncwadi mina engayilotshelwayo. Ngapho ngubhala mina i-appeal kubandla lethu.
Zona inhlelo ozithembisa abantu be-Country Park yiziphi?
Kuzinhlelo lezo ebantwini izakhamizi ze-Country Park. Ngibathembisa ukuthi nxa mina ngingangena khetha ukuthi ngibe ngukhansila ngithi ngizabayenzela izidingo zabo ukuthi ngibahambisele izidingo zabo abaziselayo kumathembazi and then ngizakwani ukuthi ngizayenza ukuthi kube nezikolo yokuba kungela ama-primary ama-secondary schools abantwana bahambela ama-schools lawo. And then isile kuyi-satellite clinic kwethu lokho kungagwani indawo, kungagwani bantu. I think ngizagwanisa ukuthi lami ngibe lezakhamizi, ngikhulume lezakhamizi ukuthi bakithi asizameni ukuthi sibumbe i-Country Park yethu, ngihlale labo phansi, sikwanise ukuthi sizame ukuthi sidinge i-culture lokuthi sizayakha njani iklinika njengoba siyakwazi ukuthi akula mali. Umkhankaso lapho engihamba khona ebantwini ngikhuluma layo izakhamizi ngizincenga ngicela amavoti ngibona ingani ayizokuthenjiswa okungani kuphezulu. Njalo mina abantu bayangithembisa ukuthi bazangivotela njalo mina ngokwami ngiyazivolela ukuthi hhayi senginqobile.